So we see card descend of a VOA in the valley.
Livuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 umfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, namuhla lilanga elafakwa umanyano we SADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni ukuzohlola ukuthi lezi zijeziso zithinta njani uZulu mathupha.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions.
Kodwa abacubungula ezomnotho elizwe bathi ibandla lezanu PF lichatsha ngama sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho elizwe.
Kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selanilaba abafaka ama-sanction.
Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka owe-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla umongameli Emmerson Mnangagwa esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni uzohlola ukuthi lezi zijeziso zithwalisa njani uZulu mathupha. Unkosikazi Alena Duan uselizweni lapho asehlangane neziphathamandla zikahulumende ezimbalwa esizwa ukuthi zithini ngezijeziso lezi. UDohan wanxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuza elizweni. Useke wanxuswa kwamanye amazwe abalisa eleSyria leVenezuela awetheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga. UDohan wethule umbiko ngeviki edluleyo enxusa abafuna uzomupha imbono yabo ngodaba lwezijeziso ukuthi bamlobele isicelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ube nguye umkhokheli webandla eliphikisayo wakuqala ukukhuluma noDohan ngolwesihlanu. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube saqala ngokumbuza ukuthi uMonzora ukhulumeni lesithunywa se-United Nations.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshwe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions, kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo. Uhulumende uyabe segobisa izimali lazihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu, abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni, kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa, kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle zathengiswa zilethe malini kuzaletha ukuthi abantwana beZimbabwe babekwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujonja imali yabantu bangenelisi ngoba yonke into nje iyabisenzwa umcele kodwa kathe sibobe into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe konoko ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma sanctions kodwa ke lokho asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo indlela esayilandela kusukela ngo 2008 lapho esasayina khona njengebandla iglobal political agreement lebandla lezanu PF lebandla le MDC ayisakhokhelwa ngobaba uWelshman Ncube uarticle 4 waleso sivumelwano ke nguye oyisicho sobala ukuthi hatch ama sanctions kaphume and ngalowo mnyaka isivumelano leso ese global political agreement safakwa ku constitution njengo constitutional amendment number 19 wonke okwalandela nayo khonapho kwakuvunyelweni kwafaka ku constitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhla ka 4 March 2009 ubaba owengu president we MDC wasichiyayo njalo esangu prime minister wa addressa i parliament esisho ukuthi ama sanctions kaphume ngo 2012 waphuma ke ubaba uTsvangirai waya emazweni afana labo Australia labo New Zealand esiyacela ukuthi ama sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le America wafika nalo babo umgabe wayesakhokhela ilizwe babumba i committee eyayilabantu ababesuka kuma parties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama sanctions kaphume njalo sikwazi ubaba uTsvangirai wabhala incwadi ebhalela u David Cameron owe UK la European Union ukuthi kukhitshwe ama sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abaningi kwacela sokusele nje imuli kamgabe labanye abalutshwane kuCongress yethu ke ka 2014 sayenza iresolution yokuthi ama sanctions kawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khona ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba indlela yokucatsha ngomuno yalabo ababusayo so thina njengebandla le MDCT sithi hatshi ama sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okuningi okumele sikulungisise khonoko kwakuwasukumisele lawo ma sanctions yebo kasukukhangelisisenini kasukusebenzeni njengabantwana beZimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ukufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzile
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo lokhu sikudaba lunye umongameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 watshela izinduna emhlanganweni ukuthi uZulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokusola izijeziso zenotho ngoba ilizwe lilakho kuthuthuka kungelani lezijeziso lezi ukuhlaziya udaba lwezijeziso lezi sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane
ama-sanctions la akhulunywa ngawo kumbe ngawakuyivalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhona ukuthi angene kwizivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwabalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sehluleka ngoba sihlulwa yilama ama-sanctions la khona yiwo asenza sehluleke ukuthi senze ezinye izinto kwenzeka ukuthi umphakathi usizakale ye ngokubona kwami ke kusho ukuthi nxa kulokhu khona lokhu kuthiwa kulama-sanctions kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hhayi lingasoli thina solani labo abafaka ama-sanctions so ye kulomthelela ukuthi kuthiwe iZimbabwe ilama-sanctions kwenza ukuthi ababusa baphunyuke nje babusa ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo masanction
sokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanction day ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisiwe
i-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo uhulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka lanxa izinto eziningi bevele bezehlulekela yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanction njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yini elisekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphikisana nabo uhulumeni yibo abale umlandu lo ukuthi basitophele ama-sanctions ngoba yibo abalethayo
siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lonalolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga leli ele-anti-sanction day ubona ngani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakale isikhathi sinye
lo mama we-United Nations ofikile kwele Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations lawo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi bonke wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo i-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayitheswa lezo izinto zama-sanction so ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanction kungabe abantu beZimbabwe laba ababusaba ngabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo wase-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba ezizwe ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanction ye kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanction ifike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengabobhrithani nabomelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations
umnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane yingcwethi yecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka we People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni umhlangano lo uzenziwa edolobheni leBindura lanxa inhlelo ezimbalwa zizenzelwa inkundleni zokuxhumana ebulenjini ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 umnumzana Saibeth Musengezi wasa umnangagwa emthethwandaba esithi umhlangano owamkhethayo ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF wahlelwa ngokungekho emthethweni ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano ozakhetha kutsha umkhokheli webandla umsengezi utshele umsakazo we-SABC izolo ukuthi uthola usekelo oluningi kakhulu ngodaba lolu oluvela kumalunga ebandla lezanu PF okubalisa amalunga edale le-Politburo abamncomayo ngenyathelo alithathayo ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamatshumi amabili lasithupha 26 babanjwa igciwane le-coronavirus lolugatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4872 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eCOVID-19 kuthi abahlatshwe eyesibili nabo bedlula inkulungwane ezine 4615.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba oluthi sowulomkhosi ohlatshwa ngabezamabhizimusi ukuthi umphathintambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube kumele avumele ukusetshenziswa kwedola leMelika ukuze umnotho welizwe ungaqhubeki ulokhu usiya nganxele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuqhamuke udlakela isikolo semsitheli obulawayo ngolwesihlanu ngemva kokuba amaqembu abasakhulayo edibene kulesi sikolo kwatshayana ngenduku amatshe lezibhakela kwaze kwadilizwa umduli wesikolo. Leli phephandaba lithi abantwana laba ngabadabuka emalokitshini athi Mpophoma, iminyela lemabuthweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sagulane Studio 7 ninjani? Hawu, siyavuka ngempela alikho elikho. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena gobho. Ningathola zinjalo ngeziletha njengoba zinjalo. Hhayi, mina ngiwuzapho impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hhayi kuyanikuzapho. Engabi nilokho nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isiphelile yalahlwa nabafowethu enilahlekile, hhayi kuyani ekhaya, anixoshwanga. Ngiyanicela impela ngithobela la ibrandfish. Kuzani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uqashaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho kumele uhlale khona kuphela, kube yiphela. Yabona.
Hello, sanibonani kuStudio 7. Ya, likhuluma noJikinya lapha ePlumtree. Uyazi ngempela abantu yisizo kuthaka siboni ngaso linye, njalo ngike siye nganxane ezingemali. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandluli. Yebo, unkomo izaphu yayingabandluli ngoba izigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wa-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma-60 somethings kusiya kuboma-79 kugcina khonapha. Ngapha sokuphatha umgaba athi bacala ubandlululi. So unkomo kazange abandlulule muntu, sibidlapho liqinisile. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu bethi labo bathela imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi masibheke abantwana beprimary, umfundiswe ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So mase kufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe maze aluchasiselwa noma isikhiwa asichasisele ngesiNdebele. Uyazini manje labo bhululu bethu balesoneni, hhayi asitisho ukuthi siyabazonda sile, kodwa-ke mbona ngani lokuthi felisasele ngasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bethola yona umsebenzi. Abantu abakebezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela ama-first band akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi. Ebofunda kuJoseph Chuma. Yabona uJoseph Chuma uyakhanya ukuthi izami uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi hhayi kabi labantu banga. Manje umagalela ama-first band ukonga utidiza nje utidiza asazi ukuthi uyozala nkomoni kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa amagalela amafastanda ungaba lamagama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondisi umqondisi wenza into ekhanya ebona ngishona ingane encane but bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese kwaze kuthi hayi sizama ukulungisa lathi ngapho kwalithi ngapho
yabo sanibonani basakazi bestudio 7
labalaleli bonke abe studio 7 abathandekayo
igama ngiLand Moore wakho moyo bengicela lengcedise kakhulu bantu bakithi abathandekayo ngiyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 7 abangu-39 6260 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathisi lapha emine engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi ngizalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama nobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona u-Opsi lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane so maye ngokuthi ilayo uyayizwa le voice record layo u-Opsi ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Opsi mona endaweni zakumatiwa azakufika kubokhani khona ngale ikho lapho engalaezela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangifundukuleze nombolo engisikhulumileyo
salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu Mr. Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphuma wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala futhi uphathe ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi seliginiwe kungikhona suthiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha kugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU PF sifuna ukuyikhipha iZANU PF iZANU PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana yikuthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizwe ngakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU PF kuqala okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU PF isiphumile now masisilwa leZANU PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso besitha sethu sibambene sindawonye bese sithiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona vanile abantu bakudini asiqaleni silwe lebandla leZANU PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukukhipha iZANU PF uma iZANU PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
yeye salibonani lonke bantu bakithi kustudio 7 balaleli bakastudio 7 ninjani bantu bakithi okhuluma uprosper wasekezi uprosper Ndlovu makawuli kompamanzi hhayi ngithikami ngiyemphosa amazwi nje phezu kwalezi inews esiyabe sizibala lapho kumadeli sana kumachronic siyabona abantu baseguanda kungathi busela bawubuya phambili uhulumende sesizamele ukumbikela sikwazi umndeni amameseji awafiki yini kodwa-ke siyalimala sibili bantu bakastudio 7 cela lidlulisele umlayezo mfela uhulumende awuze zonke indawo sokunobusela obuphezulu kakhulu siyachaya sesiyadika imfuyo yethu etshontshiweni uchaya ukuthi ungayithathi kathi isigqibo se-9 years lesi sasibekelobati na singabe sigaba sethu under Chief Malaba singabantu bokufuya asikwazi ukuphethela kumanje
asibona ni basakazi bethu Studio 7 lonke themba liyaphila undawana zonke likhona nani balaleli ke Studio 7 siyalithanda lonke mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lweproperty yezipho eyathathwa yizani ayithathwa ngegovernment yathathwa yizani so esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangakho ebhizi ekhuluma sithi yena ufuna ukulungisa udaba lwegoground engakalungisi udaba lwegoground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokuvisela iproperty yezipho ngoba izipho iproperty leyi wawungabaphanga lalingabaphanga linabantu bezanu kodwa kwakungamandla babekuthengi lelokho so besicela ukuthi ukuze silikhonwe ukuthi lingalilungisa ludaba lwegoground liqale livisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke isabuye ngoba litsho ukuthi lizalilungisa udaba lwegoground kodwa sicela liqale kuzafu phela livisele iproperty yabo sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamahovethi abangaphe bathebhelele ndingabatholi nix kukanti yona ngani iproperty amapulazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu ababo namhlanje bafeke ngabayanga bafeke ngalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilweli ilizwe lenu so makuyukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngegoground kayiqale ngokubisela iproperty yezaphu kababisele iproperty yezaphu lamasebeshoni laba abaningi abezaphu abantu ababo bazosala labo bencinisa khona phambi ngoba ngamandla aboyise ma userious mna ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngegoground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubona ukuthi ngempela ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale igoground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijime lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu lisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika inani labathelelwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla ngesilinganiso esilitshumi ekhulwini 13% lanxa ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 belokhu bebaningi kubikwa kusifa abantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa 1700 ngelanga lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhankaso wokuhlaba abantwana abaphansi kweminyaka elitshumi lanye 11 abafika izigidi ezingamatshumi amabili lasithoba munwembili 28 million elizweni jikelele sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
thina ngapha i-corona iyachaya sibili njengendawo zonke lakhathi sisibili lokhu ikhona ama-cases they're up and down or they're up okwamamaski sinabakulisa okuthi vele asiyonto vele esimangalisayo lento abantu abayidingayo endaweni ezivele abantu vele bazivele ama-shows ama-bar ama-restaurant qalisa laphana kwakungani abantu bethukile baqala bevala oweta lelo yimsebe kodwa phela ukuhlalanga vele sokwavulwa vele yakuzange ukuthi kwavalwa singathi kwavalwa khona phana phela ukuqalisa otherwise izinto vele
sizwe kuthiwa sokule omunye umkhakha we-coronavirus e-United Kingdom ngokubona kwakho ubona ungani singagcina yini sibuyela kusimo esasikhona kunyanga ezedluleyo ngenxa yemikhakha ethuthayo e-coronavirus abathi ngama-variants
ye ama-variant lawa azahlupha ngoba khanya futhi sekulabo Delta labo banibani asemaningi kuleni documentary i-German documentary eyakhutshwa kudala yathi yona umkhuhlane lo we-corona uzahlasela for at least 3 years uma ama-variant la elokhu esiza njengoba nesilokhu esiwabona isikhathi sakhona ngiyabona sibili ukubana kuza khathe side ukuze umkhuhlane lo uphele, especially if it keeps mutating. Kanye labo into zabo abasela mashuwa kodwa kanye balokho bemonitor bagula livirus. Thina uqala laphana sasile lowest vaccination rate kodwa khathe si I think ngikhangele lapha kuthiwa fully vaccinated percentage of the 49.4%, at least one dose 53.1%, and if fully vaccinated yona le 44%.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSadak elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni. Kodwa abacubungula ezonotho bathi ibandla lezanu PF licatsha ngama-sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka i-conference uyaqala lamhlanje edolobheni leBindura. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.